Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mabasa 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla.
So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona ngeso kugcwele ama China, ama China sefaka amatende.
Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselela ama passport ngoba kutholakala abiza amadola emelika angamakhulu amathathu, $318 kuphela, okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi.
Kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu yindaba yama passport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo 2010 iofisi ka Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu ama passport. Ama passport lawo asephelelwe impilo yawo.
Lanxa abantu bebhinga South bebekhangelele ukuchaya inala lonyaka, inyamazana zendle sezibaqedele izilimo emasimini.
Lo vunyamazana ezinjengabundwangu, inyati, yonke amawada yakhe
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izakhamizi zebhinga emangweni wedinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emzini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izakhamizi zethesa inkokheli yomdabu icala lokwamukela isivala mlomo kuma China ukuze izakhamizi zisuke emizini yazo lapho osokwangcwasha khona izihlobo labangane. Sixoxe lo wake wamela isigaba sebhinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
So uhulumende lo kanakakeli abantu, so yikho okwenzakale edinde okufana nalokhu okwenzakala eChilonga okokuthi umnankagwa unike amaChina imvumo yokuthi begebha amalahle endaweni yasedinde. Now ekwenzile lokho kazange eqale eke bone ukuthi kuground bona abantu bathini. So abantu nje bamangala, izakhamizi zamangala ngokubona yeso kugcwele amaChina, amaChina sefaka amatende kuleyo ndawo bengabantu abathi sebesebenza bona abantu la kungazange beke bekhulunyisane labo. So abantu okwakuqala okwaba khona yikwesaba ukuthi pho manje nxa sokusenzakala lokhu thina siza kuyanga njalo ukuthi lokhu esikwa kileyo khathesi lalapha esitezi khona nxa kuyukuthi sesisuswa lapha siyasuswa bese siyafakwa ngaphi njalo bese sikhompasethwa ngani, kuphathwa njani, uhulumende kazange ekhulumisane labantu. So yikho okwenzakala edinde.
Kuke kwabotshwa omunye khonale edinde, ungasitshela ukuthi kuhambe njani ukuthi azabotshwe njalo ungaphi yena lo obebotshiwe?
Okwenzakeleyo obotshiweyo uNever Chuma yisakhamuzi sasedinde. UNever Chuma ngomunye walabo abantu abangabakhokheli ngaphakathi na kwedinde. Akade bebuthanisa abantu ukuthi khona bebonisane labantu ukuthi kambe amalungelo abo anganyathezelwa nje kube kuphele kunjalo kungabi lalutho. Wasebotshwa ke ngemva kokubana amaChina lawa ehambe a-reporter emapholiseni. Uthe ebotshiwe wangena edale uhlawuliswa ibheli ye 10,000 Zimbabwean dollars. Ngakho ke khathesi ngumuntu ophandle kwejele, ngumuntu oyabehambe siya-reporter emapholiseni emelele ukuthi icala lakhe liyengena e-court.
Ungasitshela ukuthi manje libona ngani bazenelisa yini amaChina onala ukuthi basungule amabhizimusi zabo abafuna ukwasungula kwenapho
akwenzakala Chris laphana ukuthi ama China lawa nxa kuyokuthi efuna ukuthi egebhe lapha lo hulumende wabo labangane babo abezalo PF kufuza ukuthi bayehle bebuye ku ground bezehlalisana phansi labantu imbuzo yonke abantu abalayo iphendulo ukwesaba konke abantu abalakho buqedwe okwaqala njengoba ngichilo indawo leyana indawo abantu abahlala kiyo kusukusela kudala kulabangcwaba babo khokho wabo baza waphatha njani indawo leyana abantu bebehlala kwampana bevile beziphilisa nxa beyasuswa laphana basuswa laphana befakwa ngapi nxa beyafakwa lapha beyafakwa khona bona bazazuzani kulokho okuyabe kubasuse ngaphakathi na kwendawo yabo ngokubona kwami izakhamizi zedinde ngendlela zona ezibika ngayo zizimisele ukuthi kungangcono zife nxa kufiwa ngenxa yokuthi zona zithi azisoze zaphoke kusuka ngaphandle kokubana izikhalazo zabo zinanzelelwe ngohulumende so ngokubona kwami amaChina lawana azasebenza kuphela laphana nxa kuyikuthi uhulumende ebuye kuground wazokhulumisana nabantu lobukhokheli babantu ayithi lokho akade kwenza ukuthi uyahamba elethe amapolisa elethe amaminista ezama ukuthenga izinduna ukuthi khona izinduna zethusele abantu ngaleyo ndlela amboni mina ukuthi amaChina angaphetha esegebha kwampana
umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngowake wamela isigaba seBinga North edale lePhalamende ubekhuluma leStudio 7 ecingweni ekwobulawayo gaja lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulewe ligciwane lecoronavirus odabuka esigabeni seMashonaland East lokho kuphume kumanani ayethulwe izolo lolu gaja luthi kulabantu abedlula ikhulu 108 ababanjwe igciwane lecoronavirus iningi labo kungabe sigaba seManicaland abangamachumi ayisikhombisa lasikhombisa 77 kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa 7,402 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 izolo. Okwenze inani laphosa lafika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 295,631. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa libhekane lengxaki yokulungisisa incwadi zokuhambisa ama-passport ngoba kutholakala lezo ezibiza amadola emelika ngamakhulu amathathu $318 kuphela okuyimali ephezulu kakhulu kulabo abaleholo eliphansi. Lokhu kutsho ukuthi umndeni wabantu abane udinga imali edlula inkulungwane zamarands alichumi layisichiyagalombili 18,000 rands ukuthi bathole lezincwadi. Uhulumende weZimbabwe ubikwa esithi lezo ezibiza amadola angamachumi ayisithupha $60 le-$200 azikalungisiswa. Lokhu kwenzakala ama passports atholwa ngabaningi eSouth Africa ngomnyaka ka-2010 kulungiselelwa incwadi zokusebenza kumbe ukufunda kulelo lizwe ngokusemthethweni ezama special permits zizakuma ukusebenza ekupheleni kwawonalo umnyaka. Kudingeka ukuthi umuntu abe le passport esebenzayo ukuze athole lincwadi. Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. UMabena uthi basakhulumisana lohulumende weSouth Africa ngokuthi incwadi lezi zizalungiswa futhi yini. UMabena utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi eHarare zilungiswa ngoluhlu lwe-alphabet yamabizo okubangela ukuthi abantu bemelele isikhathi eside.
Kuzizalwane zaseZimbabwe into ehlupha kakhulu yindaba yama-passport ngoba siyakhumbula ukuthi ngo-2010 i-office ka-Register General yabuya eSouth Africa ukuzothathisa abantu ama-passport. Ama-passport lawo asephelelwe yimpilo yawo kumba aphela lonyaka langomnyaka ozayo. Yikho ke abantu abaningi balungiselela ukuvuselela ama-passport. Uhlupho olukhona yintengo yama-passport kumbe incwadi zokuhambisa ekhaya ngoba masibonile kuke kwakhitshwa umbiko ukuthi imali yama passport isikhwelile yikho ke ukuhlupa abantu abanengi ukuthi imali leyo kabalayo khathesi bathatha ama passport awe $318 bathi basalinde ukuthi kugazethwe ama prices lawa amacha afakwayo yikho lokho sixoxisana le embassy yeZimbabwe le consulate ukuthi kade kuhamba njani ngoba abantu bathole nzima uku apply izolo basitshele ukuthi ayarare ama passport seku applywa ngamalanga ama uhamba alphabetically kali ukuthi nxa kungungqabutho uN ulelanga langkhona abaphiwa khona ukuapplya nxa lo ungibizo lakho oqala ngoS kulelanga langkhona abantu abaphiwa ukuapplya kanti ke konke lokho kwenziwa ukuthi ama permit abantu abatholayo aya expire kumbe ayaphela 31 December 2021 yikho ke abantu bahlala amaphapho aphezulu ukuthi kambe ama permit lazavuselelwa bazozavuselela yikho ke sisakhulumisana lo hulumeni weSouth Africa ukuthi bavuselele September bazokwenza umbiko ukuthi kuzahamba njani njengoba sesisondela ukuthi kuyephela lawa ama permit siyabona
okuyikho elikutshelwa nguhulumende weZimbabwe kuyini khona ngapho kwele South Africa njalo uhlupho lolu lungabe luthinta abantu abangaki
i-office lika Register General bathi ubona umuntu elebizo eliqala ngu-A kusiya ku-F bazancedwa kungemande bese kuthola ibizo eliqala ngo-G kusiya ku-L bazoncedwa ngolwesibili kuthi laba balamabizo aqala ngo-M bazoncedwa ngolesithathu kuthi laba balebizo liqala ngo-N kusiya ku-S bazancedwa nge-Thursday kuthi laba balamabizo aqala ngo-T kusiya ku-Z bazancedwa kungolwesihlanu so ke yiwo umbiko esuthole e-ofisini le-consulate bethi lawo bawuthatha e-ofisini ka-Register General e-Harare kodwa ke kuyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ukhanya ngani yinto ayichaya indiva kumbe osefuna ukwenza imali ngabantu abarenewa ama-passport ngoba khathesi okukhona bathi ama-passport awe $318 yiwo a-applylwayo abantu abaningi esibaziyo basebenza imisebenzi engelamali basebenza ema-kitchen basebenza ama-construction gabalayo leyo mali uzathola ukuthi mhlawumbe imuli labantu abangu-4 abafuna ukuvusela ama-passport so nxa usithi abantu babhadala i-passport yodwa $318 bengu-4 yimali eningi kakhulu izalwane eziningi ezeZimbabwe ezingelayo leyo mali yikho sisithi thina abantu kabavunyelwe ukuthatha ama-passport awe $60 leyo imali uhulumeni ayifakileyo kodwa lokhu besithi bona kakukagazethwa ukwenza ukuthi abantu ba-apply sithi thina uhulumeni kagazete lo leli viki abantu bathole banelise ukuthi ba-applyle ama-passport ngemali abalayo abayenelisayo imali eyi-$60 per passport siyabonga
lo bekungumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC.
Lanxa abantu besigaba seBinga South bebekhangelele ukuchaya inala lonyaka inyamazana zendle zibikwa sezibaqedele izilimo emasimini inyamazana lezi zigoqela indwangu indlovu lezinye ezijiyeneyo njalo ezinye zazo zibikwa ziyingozi enkulu ebantwini uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lommeli walesi sigaba edalele ePhalamende umnumzana Joel Gabuza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Lo nyaka mnumzana uNkulunkulu ukuwasizwa wasinika izulu eliningi abantu babaka lesivuno esihle kabi kakhulu abantu abalima izilimo ezinjengabo mumbu esidakeni batholile sibili ukudla ungathi kungcono yebo kambi kulabo kade belima inhlanyelo ezincane ezinjengamabele belima emahlabathini akuke kuba lomonakalo izilimo zabazikhulayo kusekuthi uNkulunkulu sesinike kanje kanjalo sesile challenge sesilodubo lokuthi uNkulunkulu laye uhlo ngiyavulela futhi izinto ezinjengendlovu, inyamazana ezinjengabondwangu, inyati, yonke amawada ayakala nje phose, yonke ibhinga bekala ngezinyamazana. Abantu bayadlelwa izilimo zabo, abaningi sebelala emasimini bezama ukuthi belinde, kodwa ke phela inyamazana enjengendlovu angeke wayilinde. So sesisabela ukuthi kungaba lo monakalo, abantu bengabulawa ngoba abantu sebezama nje ukuthi bekhiphe lokho osekukade ngathi kuyavutwa nje ukuthi bekuse ezipaleni bekuse emakhaya. So ludubo olukhulu sesisabela ukuthi abantu abaningi ungaqhubeka kunje, izilimo kade bezitholile kuzaba lendlala enkulu kakhulu ebhinga ngoba abantu abaningi bazalahlekelwa ikudla kwabo. So kuyasidanisa, kuyasididanisa ingqondo, asakwazi ukuthi senzeni njengabantu ngoba ngendlela inyamazana ezingene ngayo ngingabhodi emankenkenke kariyangwi konke emunde kusiyafika kubosaba elubanda ethinde elubimbi konke baqala ngezinyamazana.
Abezendle bona bathini?
Silamadoda ecampfire ebona ngezinyamazana abasekasilini. Bayake besincedise kumalanga adlulileyo, kodwa kade singendlela lomnyaka inyamazana eziphume ngazo ezingene ngazo phose wonke amawadi ayakhala. So singathi bona bayazama kodwa sebeyandelwe ngoba amawadi wonke baqala ngezinyamazana. Olunye uludube esilibonayo ukuthi laba ababe-campfire kumbe besabela ukuthi ngabantu abagcina izinyamazana kumbe besabela ukuthi abalazi into ezikwanileyo, siyathola ukuthi bengafika ababulali. Inyamazana enjengendlovu ifuna ukuthi iye ibulawelwe kuwe eyodwa kona ziyabaleka. Maye bengadukula emoyeni nje besuke behambe bephenduke, sasa ziyabe sezikhona sezigcwala iganga lonke, zigcwala emasimini abantu. So bayazama sibila be-campfire, kodwa hhayi ngendlela abasebenza ngayo amboni ukuthi balento ezikwanileyo zokuthi bengayikwanisa idinga yonke, ngoba esukwini kuba lo dube ezindaweni ezinjengebosiyabhuwa osinasengwe esiduzane lama-national parks. Kodwa kathesi ukhanya lonke ilizwe nje phose yonke iwodi ngibhinga yonke, izinyamazana ziphonge ukusabalala nje masimini abantu.
Umnumzana Joel Kabuza ngummeli wesigaba seBhinga South edalele ephalamende, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Okwamanje ke sikhangele ziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulamapholisa amabili alimeleyo kakhulu ngemva kokuba isidududu kade besigadile sitshaywe imota engamanga emalayithini ezimota kade ebomvu edolobheni leGweru. Iphephandaba lakwele South Africa Isolezwe lilodaba lokuthi umndeni womlisa odabuka kwele South Africa uLindani Myeni uyakuphika ukuthi engabe walwisana lamapholisa acine emdubulile wafa esigabeni seHawaii kwele Melika ngolwesithathu ebusuku. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salwanane basekazi beStudio 7, silifisela ukuphepha kulolu bhubhani, sithi silane kuthandazeni, siyalibongela njalo, silibonga silijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi la ngomsebenzi omkhulelo wenzayo. Mina ngokhethwe ephepha ngikhuluma ngiseGaborone, Botswana. Ilizwe likhokhelwa ngumuntu owamayo ilanga libalele, wathi amaNdebele ngamahu bafuna iDTT, abantu abagcwele igqazi ezandleni. Umuhadi nxa ezikhombisela abantu bevuma, akulamuntu under age ebantwini abakhomba umuhadi, ngabantu abakhulileyo abenza into abayivumelanayo. Nxa kuqathaniswa lokubulawa kwabantu kanye labantwana ababesezisisini zabo nina behlinjwa bengakuvumanga, ngicelani ukubuza ukuthi labo bantu kabakucabangisisi ukuthi bathoni uma bethi umuhadi kumele akhutshwe ngoba engahloniphi umsebenzi wakhe. Bese
esitsho ukuthi khona phana bebathathu onguye abathi uyawuhlonipha nguphi njalo wayi kumele kube umuhadi okhuthwayo ngokungawuhloniphi why not abanye laba labo ngoba sibona nje ukuthi kuzana uPF laphana kuvele nje ngomunye lomunye uzenzela umathanda akula mto hlonipha umsebenzi wakhe siyababona nampa o Minister of Information omnonika mthwangwa bakhuluma izinto ezingakhiyo ogawule siyababona labo baba bavuma iqiniso akulanto yeqiniso abayivumayo yonke into bahlezi laphana nje ba defend izanu onikhi mangwana bakhupha imbono engakhiyo bonke nje sibakhangele akula umuntu okungathiwa uhamba ngwenyawo oluyisibonelwe sihle elizweni
ngiyabingelela Studio 7 ngibingelela lonke basakazi baka Studio 7 labalaleli okhulumayo ngkomo eplumtree basakazi ngithi like lingibuzele kujaha lo ugawule ukuthi kambe uma ekhuluma inkulumo engalamcijo lokho eqhubeka ekukhuluma izidindi nje emphakathini uzwa njani ngithanda ukuthi ngimkhumbuze mina into eyachiwa ngumgabe komunye umnyaka bekukonferensi e-Africa wathi kuTony Blair Tony Blair keep your Britain then yena umgabe uzagcina iZimbabwe namhlanje iZanu PF lombuso kaMnangagwa sebefakela ama-sanctions sebekhala ngathi bacotshe ezulwini ngithi kuba bugawule hayi zwana ndoda akuyeke lokho khuluma nge-Europe labo-America asilungise izwe lethu laseZimbabwe kuze liphucuke lama-sanctions lawo khala ngawo vele akalamthelela okuweni komnotho waseZimbabwe uma ngakukhumbuza nje kwathi kulwana umnyaka kuze kubunjwe i-government of unity government ama-sanctions ayekhona kungakabunjwa le unity kwakuvele iZimbabwe umnotho wawungekho emashobho kwakutholakala nje ivimu kodwa ngomva kokubunjwa kombuso kubambisana le-MDC kwathatha nje only 6 months ukuthi izinto zibuyele esimeni iZimbabwe yayisivukile yonke into yasihamba kahle ngitsho lama-teacher ayesekwazi ukunatha itiye lerama ukhuluma ngombuso kaMnangagwa uletha intuthuko eZimbabwe usitshela ngentuthuko esempumalanga kubuHarare khona lukhuluma ngomgwaqo osuka eBedbridge usiya Harare kodwa awukhulumi ngomgwaqo osuka kobulawayo usiya eCholocho lapho uzalwa khona wena
sanibonani ngithokoza omuhle sanibonani ngithokoza omuhle hayi ngithanda ukubonga isipho sempilo emaqhawe namaqhawekazi mina ngisuka ke ngidideke kakhulu ngibe sengiyibuza ukuthi kathi umthwakazi kwangena silwane bani kwakhala nyonini kule khaya ngiphinde ngisole ke bona labo futhi abantu abaphethe umthwakazi nihlala likhala ngempumalanga lithi impumalanga yalicindezela mase kufika izikhathi sokuthi zokuthi kumele amaqhawe ukungathandwa kwethu njengomthwakazi awuqalanga namhlanje nokungakhulunywa kahle njengomthwakazi awuqalanga namhlanje so umthwakazi asiphakameni simeni ngeenyawo sifuna ukuyimela sizenzele into zethu nala ama-vaccine engizwa abantu bonke bathi bayabonga bayabonga angazi ukuthi nibonga ini ngoba ekugcineni yikho napha enizofa khona liphele lonke du ningagijimela ukubonga into eningayazi into yokuphiwa eyamahala sinjengomthwakazi asingagqugquzela abantu ukuthi bathathe lezi zinto zamahhala baphinde bajove la bantu ekubeni umongameli bathi ujoviwe angabonakalanga public ujovwa kanjani angabonakalanga public besekuphiwa abantu abajova so umthwakazi asimeni ukugijimela izinto esingazazi sistrong siyakwazi ukuyinqoba lento siyakwazi ukuyinqoba lento asifutheni senze yonke into esemandleni ukuthi sizivikele bathi umuntu ushona ngoba isikhathi sesifikile masingakafika ngeke akwazi ukushona umuntu
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp sithanda ukulazisa abalaleli ukuthi silodubo ngencingo zethu, kodwa qhubekani lithumela imilayezo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngombimbitho unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe, umnumzana Anthony Blinken wazise ukuthi uhulumende weMelika usebeke eceleni imali engangezigidi ezingamachumi amathathu, 30 million ekhangelane lokuncedisa kunhlelo zokulwisana lomkhuhlane we-Ebola eDRC lakweleGini. Imali le izancedisa njalo kunhlelo zokuqaphela lomkhuhlane emazweni afana leCote d'Ivoire, iLiberia, Mali, iRwanda, Senegal, Sierra Leone kanye laseUganda. Yebhola ngomkhuhlane wokopha otshisisa umzimba owaqala ukubonakala ngomnyaka ka-1976 elizweni elaziwa namuhla ngokuthi i-DRC duzane lomfula obizwa ngokuthi Ebola River. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi phakathi kuka-1976 lo-2012 umkhuhlane lo uqhamuke okwamachumi amabili lane emhlubulweni we-Sub-Saharan Africa, okwabangela ukugula kwabantu abazinkulungwane ezimbili ezilamakhulu amane, 2400, njalo wabulala abayinkulungwane eyodwa elamakhulu phose ayisithupha, 1590. Umkhuhlane lo usabalale kakhulu emhlubulweni we-West Africa phakathi kuka-2013 ngompalakazi lozibandlela ku-2016 lapho okugule khona abantu abazinkulungwane phose ezingamachumi amathathu, 28,646, njalo kwabhubha abedlula inkulungwane ezilichumi, 11,323. Uphinde wavuka njalo kancane ngo-2017 laku-2018. Uvuke ubhova njalo empumalanga kwe-DRC ngo-2018 kusiya ku-2020. Lokhu bekungokwesibili ukuthi umkhuhlane lo umemetheke kakhulu ngalindlela embalini yomhlaba, kanti njalo udale umonakalo omkhulu kakhulu obungakaze ubonakale kwele-DRC. Umkhuhlane we-Ebola uthelelwana ngendlela ezigoqela ukuthinta amanzi aphuma emzimbeni afana lamathe omuntu kumbe inyamazana elawo. Umuntu engawuthola njalo ngokubamba isidumbu salo obulawe yilumkhuhlane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi inhlelo zokunakekela izigulane umkhuhlane lo usaqalisa zibalulekile ekulondolozeni impilo. Ukuze kuvikelwe ukumemetheka kwawo ngendlela ethinta abantu abanengi, kudingeka ukuthi kube lenhlelo zokubamba usaqalisa. I-$30 million le evele kuhulumende weMelika izasetshenziswa kunhlelo zokuhlola abantu lokulandela labo abangaba bethintane labaphethwe yilomkhuhlane. Izasetshenziswa njalo kunhlelo zokwelapha izigulane kanye lokuvikela lomkhuhlane. Uhulumende weMelika uthi uyaziqhenya ngoncedo lwakhe lokulwisana lomkhuhlane lo oyingozi kangaka kanye lokuqinisa inhlelo zempilakahle emhlabeni jikelele. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Izakhamizi zebhinga emangweni weDinde zidlela evalweni ngoba zilakho ukususwa ngasiphi isikhathi emizini yazo nguhulumende osenikeze imvumo abakwele China ukuthi bembe amalahla. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibhekane lengxaki yokuvuselelwa kwamapassport. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.